Bumalanga lithuma adlulileyo eZimbabwe limanane lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwemsakazo olo-World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo, ikakhulu emaphandleni, lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imsakazo yaphetsheya. Izakhamizi eziqoqele umsakazo weStudio 7 zithi ukuswelakala kwemsakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi zentepe sezile minyaka elitshumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lalamhlanje lo msakazo awukavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi zentepe ezilinde ngamehlo abomvu lo msakazo.
Isteshini siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize, lathi siqhubekele phambili ngoba sesizwakala emoyeni. Uzwakala khona emoyeni wazakale, kungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulindawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba imbiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Siba lama-problems esihlalandawo kakhulu lapha sibedubolwane lokutshontshela, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emoyeni kumbe uhulumeni. Ma kungaba lomsakazo lapho kungafika masinyane kuhulumeni, nezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi ngihambe siyeripoti epolisi kumbe ngiyengaphi, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakale.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi sentepe uthi ukusungulwa kwemsakazo yezigaba kuzavula amathuba emsebenzi kwabatsha abatshona bebhoda ezitolo bengenzi lutho.
Ngibona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zentepe Community Radio umnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kuhulumende.
Ngo-April zaleyo sa 10 years ilokhe isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwa njenge-radio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, sile combi casting, le WhatsApp casting, le podcasting.
Uphinde wathi nenge emaphandleni lisemnyameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemsakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona imsakazo wesizwe esiwuthembileyo iZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansi emaNdebeleni balalela imsakazo eSouth Africa leyo eBotswana, ongangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amagagasi emsakazo wezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lweRadio Day lunanzwe phansi kwesiloko esithi Dialogue, Tolerance and Peace, uthi ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka asilanto yokudla njengoba izulu velade lingani, yonke into akule ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike okudliwayo. Siyadubeka, abalungisise sibili, siyadubeka.
Lobanje uhulumende encedisa ngomumbu udubo ekuswelakala kwezithebo okudala ukuthi abanye bavube eswala ngamanzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.